Namhlanje sicubungula iziphathelane lomkhuhlane wengqondo wona olakho ukuhlasela abesifazana labesilisa. Ukhansela Ntombi Zodwa Khumalo ka ward 23 kwaBulawayo uthi umkhuhlane lo uhlasela abesifazana ngenxa yokuningi okufanele bekwenze emsebenzini lezindlini.
Okunye kokunanzelelwayo kubana njengabantu abangomama ziningi izinto ezisuka zisenze sizeyise kakhulu. Amathuba esikolweni kazanga lingane lamathuba abaningi abantu besilisa. Phakathi kwemizi siyananzeleka kubana indaba eziningi ezokuhlukuluzeka abantu abangomama labantu abangamantombazana baphakathi kwazo. Konke khona lokhu kuyakhulela umcabango kwehlise lezinga lokusebenza komuntu ongumama. Ngitho lasendabeni zamacansini okugcina kwesinye isikhathi kubangele imikhuhlane yengulamakhwa, kubangelwe imikhuhlane yengculaza. Konke lokhu kuyabahlukuluza omama emicabangweni yabo.
Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele owenhlanganiso yePhadare enkundleni Men's Forum on Gender uthi abesilisa labo basenkingeni.
Mbingelele kubalaleli, inkinga le mental health or ukuhlukuluzeka engqondweni iluhlupho oluhlukuluza wonke umuntu, especially lapha eZimbabwe. Nxa sesikhuluma futhi sikhangela kubobaba, ngani uhlupho lwakhona luba luningi kakhulu kubobaba. Of course omama balezinkinga eziningi ezibahlukuluzayo. Ungakhangela i-suicide eZimbabwe, i-report esiyithole ku-World Health Organization isitshela ukuthi obaba abaningi yibo abafa bebulawa bezibulala. It's 1.8% abantu abafayo eZimbabwe ngabantu abazibulalayo, obaba yibo abaningi. And i-report esayithola emapholiseni ngo-2020 yasitshela ukuthi abantu abazibulalayo abathatha impilo zabo 2058 kwakungamadoda and then omama 505. Lokhu kusitshengisa ukuthi obaba bakhona abaningi abahlukuluzwa ngumkhuhlane lo owengqondo, kumbe singathi i-mental health. And into eziningi ezibahlukuluzayo khona lapho engqondweni, abaningi uthola ukuthi indaba yokuthi kakhatshwanga, indaba yokuthi kalandlela yokubana akwanise ukupha imuli yakhe ukudla, kumbe sefike esikhathini sokuthi mhlawumbe umtshado usudilika, kumbe imuli yakhe kasahlangananga kuhle isikhathi eziningi nxa ukuthi kasanelisi ukubana aselele imuli. Indlela esikhangela ngayo indoda lapha eZimbabwe yokuthi indoda kumele iyanelise ukuselela imuli yayo. Indoda kumele iyanelise ukuthi ihambise abantwana esikolo, kumele iyanelise ukwenzela konke imuli yakho imuli yayo edingayo. Xa ungehluleka khona lokho njengendoda, bakuviza njengokuthi asiyondoda, abantu basebekukhangelela phansi. So khona lokho kuyawalimaza amadoda amaningi. Isigaba esiphakathi kwaso eZimbabwe kule drought, izulu kalinanga, imisebenzi kayitholakali, konke imali iyawa. Amadoda amaningi affected ngendlela emangalisayo. So kudinga ukuthi abantu amadoda wona lawo ancediswe ukuthi akwanise ukumanage isituation enjenganaleyo. Kuwafaka enkingeni eziningi, abanye uzithole senza izinto ezi-risk ukuthi bakwanise ukuphilisa izimuli zabo, besiyakwenza imisebenzi eminye layo engezake yenze umntana zakhe afise ukubana ayenze. Abanye beze bazithole sebetshontsha lokutshontsha ukwenzela ukubana akwanise ukupha imuli yakhe something.
Ingcwethi kwezempilakahle iyaxwayisa.
Salibonani, linjani? Mina nginika nje isixwayiso njengomongikazi. Nxa kuthela kunanzelela ukuthi isihlobo senu kumbe umntwana usesiba lomkhuhlane wengqondo, sikhuthaza ukuthi hambani kwabezempilakahle ukuze liye kuzwisisisa kahle ukuthi kuyini sibilo okunganceda umuntu lo osekhubazeke ingqondo. Njalo nxa kuyikuthi umuntu uneproblem maybe yedepression, kabahambe baye kucounseling kungakabi yinto ezagcina idala umkhuhlane wengqondo oserious.
Umhlaba unanze ilanga lokulimukisa ngomkhuhlane wengqondo izolo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.